Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Akinda uhulumende ethanda ukugamamanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $80, indaba zokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama shutdowns esesike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50, ababalisa bona abakhwezelwe ngamachumi ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisichiyagalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hatshi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le kusukusela ngo-2018 October. Sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola ukwathi beguqule izinto, besithi i-RTGS isiyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS, imali yethu bayibisela katshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungaze uyikhweze ibe yimalini, ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo, yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kanti indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhulume into angayisiya zayenza. Nxa uhulumende nikeza ababalisi $80, indaba sokukhulunywa nge-RTGS. Njalo $80 iyini ekusebenzeni kukambalisi? Nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance, i-teaching idinga isalari, i-1260, not a hatshi okuyi-allowance kokusilulaza. Okuyi allowance zasebenzi balele nzima, okuyi allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo ukufundisa yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekutshilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana, iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama $500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona omavima beyithatha beze bethathele namapentsheniya abantu abaholi imali yomhlala phansi, bahamba omavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Yikho sithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo seSali Mugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lo muntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela eKhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi, sibile ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu, amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundo esesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyancomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi, kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela kwezemvelo.
Ye kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma, ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja, yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo. And sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe, saka sabona ngomunye umnyaka kuthi abagebhe ngaphansi kwenja nje, uhamba khona inja nje esitimela, sungathola ukuthi la ngaphansi komgwaqo nje sebagebha. Phela bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona ukuthi akule golide la uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje, asangangena abalandaba as long kuyibona bezathola imali. Yingozi eyenziwa ngabantu ogweja, okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho, kuyaqiniswa i-law enforcement, ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni. So kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu obokuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo, ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe, asesibona sokuvela ingozi nanku, futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uzo sokudilikela la udilikele, ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amagorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni. Yikho esingenqabela khona. Then lakhonokho abakufakileyo kube lama-surveillance, kubonakale lapho kwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo, into ezinjengazana lezo. So kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezilenye indlu etholakala isidilikela aba okorogo ejabegebhe ngaphansi kwayo.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na.
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama-businesses, they listened to what uJulius Malema le-EFF advised them to do, ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe. And kwenzakele, sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo. And as thina esikutshoyo ukuthi EFF ayisiyo nto ye-South Africa kuphela, yinto ye-Africa jikelele. Kule EFF eZimbabwe, kule EFF eMalawi, le EFF eLesotho, kule EFF eSwaziland, le EFF eNamibia, kule EFF eLiberia, le EFF eMalawi, kule EFF indawo yonke nje. So hayi, silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzen eSouth Africa. Si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe, ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo. Ubona ungani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo?
Ye, isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana, njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kuborderless Africa. Thina ama-problems awe-Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele e-Africa. Utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe, ngoba yebo ye igetsi alikho, imisebenzi ayikho, and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esisike sawabona eZimbabwe, ngama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces, ama parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyikuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So sokungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi siza making sure njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice ahead ukuthi I conversation le government izwakale.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alichumi 10,000 tons. Lokho kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMahachula koBulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade ecitheka emoteni enkulu, itruck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya koBulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndizani wasakazi kwethu. Yona indaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna leyethwa ngufortune Charumbira sikuyaphuma sithi mnanga kolo chamisa ngabantu bani ngamazezuru bonke kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sasihloke sitshayana amakhanda sithi yesifuna ukukhipha izanu, kathi mnanga kolo chamisa balala bonke emahoteleni ngale ngapha nabelitshe lokho elitshayana amakhanda sithi izanu zayikhipha zanu zayikhipha. Awula zazana ephumayo la abantu wani lokungabantu lapha kuzorobha thina kuphela ukuthi kuzogqwayisa abantu bakhibo ngapha ematebuleni kuthatha umhlaba kuquduza yonke inoto engapha kithi ematebuleni. Hayi, laba nasabathembi nobabili mina ngakho lochamisa abathembakalanga laba abantu impela. Hayi, ngibonani basodlala ngabantu bakithi emandebeleni labo, ngoba vele imsebe into yonke seZimbabwe iphethe yiba abantu beMpumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hayi vele bazaphila mnandi. So mna mbonani iplani MRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, siyela mhlobo lo wodwa lo, ngoba vele siphile zima umhlobo lo. Hayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP, phambili MRP 2023 sivote MRP councillors ama MP ama mayor konke kume ekumthwakazi. Izaphu hayi, izaphu yafa kudala sayibona ukuthi yenzani.
Studio 7 vuka njani, injani mthwakazi omuhle. Hayi, mna kagwala ezizami yakhe le labangani bakhe iziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ngokuthi izami yakhe ikhululikiswe, abavotelani bona vodwa. Thina mayisesisi njia wandwa bacha sesifuno uchamani sizo voteli TCCC katele nga matre kuleza wazi lize sesifuno uzezi lupeli mka wazi wafele mbusu eni wafulani mpilo za wandwa bacha yo ezi nyinga kuru kisemu la ena roko na mani nyabo nga okuluma wangu dao 263 umasenga
sanbonani ku studio 7 okuluma uchei moyo ngibulisa abasakazi bonke abasilethela indaba ezinhle indaba zeqiniso mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ezanpf ukuthi ayazi na imali yaseZimbabwe imali yeyile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe lelinjani ngesikhathi leso ngoba manje basikhiphela ama billion lama trillion ukwehluleka kweZanpf hayi siyacela ukuthi beke benze okungcono
Studio 7 siyabonga abantu siyabonga indaba elisikhuphela zona ezifihlakeleyo akulamsakazo ozikhuphayo khona lapha eAfrika ezinjengalezi elizikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amaya amadoda noma ungebandla lakhona olilandela leli bandla lezana uyaba lenhloni ngoba uma beza baveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo busela ababenzayo singabaya ngakunje imigwaqo ibolidla kulamanzi akulagethi bazidlela bodwa imali balenkalakatha zamasolo ezindlini zabo balemgodi bagejelwa amafoni ngikuveze ayikuvezi Al Jazeera landiphinde libaveze bekhuluma ba siyabonga kakhulu siyazi ukuthi lizosenzeka
sanibonani bantu bagejele njani ngezindawo nezindawo hayi mina nginesimanga esikhulu kakhulu kanti abantu bakhithi esindebeleni abakhampeni yini emashonalini abantu bakhithi esindebeleni abafiki yini emashonalini ngoba moto yabheka sibona the most usenda isithombe amashonali ebuthanelwe emathebeleleni isithombe sisendwa njalo amashoni ebuthanelwe emathebeleleni asikaze sibone izithombe zabantu besindebeleni zipostwa amashona ebuthanelwe indebele Kufisti ngehista skazi sikubole Angazi kumbe miyalaseka kumbe imi ngazi kuniyo Kuto kuchili kukono kurongo pia Mazi ngakazi sikubole izithombe zomuntu esi ndebele ni esi arale kona likambena Kumbe kaba fiki, kumbe kaba vumiru kufika Kute matibili baya fika, bafika jali Matibili lindi Kasi msini zini lapa ugona kusewezi shona kupili Epoleni mklala mashona kupili Ayidio mundi tina mandebele yitiswa ukawule lapha ugawula sikazi sithoni isizwe kunisikoni izithombe zabo bebuthanelwe kona liyarahle ekuthi kulento rom emsebenzini lapha ezikolo kuthathwa bona kuphela indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela wa singakazi sibone izithombe zabo zibuya from arahle zibuthane bebuthanele umuntu wesindebele
ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle ye hayi philani ngenkosi yethu eligcine njalo uJesu ngiyalincengela kuKristu osezulwini madoda hayi thina sikhona apha eZimbabwe babo yena hamba lohlupho ngize ngabamba umlomo ngaphepha ongaphansi hayi izolo ngihlekile okunye iphutha nje ukuthi bengishiye ifoni yami ngani bengile phone yami ngani ngithethe ama pictures amanesi cent utshane lebelizahleka ngize ngizibuze khona kade ombeni la khona ngapha likhona phisa kwezilwandle la amanesi akhona hayi cent utshane yini la phezimbabwe la amanesi izimali zethu sasizifusisa abantu abethu bekhalipheka ngamanensi akusahlukananga lapho sezimayadinga lawo angibe losizi ngathi kambe shuwa haya kunzima madoda kunzima ngizwela laba abase-South Africa ncade ekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye labazaka ngabayeza cent utshani emaklinika khonapo shuwa sibili kanti bazayenzani ngoku kuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye okunye ngibe lovala ngicimezile ngathi ngeke ngamboni kuhle ngavula amehlo ngabakhangela ngathi mama nensi lachawu tshani madoda asazi ngikhayela abatsha lokhu ezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlangana lohlupho njalo lweni lukubonileyo izolo eklinika le khona phekhezi ngiyabonga futhi hayi igama lami mna nginguSihlahla isongo ngohluphekile
salibonani ku-Studio 7 salibonana hayi into le-child abuse le hayi Zimbabwe leyo bethule ngayo especially kakhulu i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana ubuningi babo khonapho abantwana ubuningi babo sibila babeqotshiwe ezikolo abadala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali patalele zikolweni. Uma sebesihamba lapha emgwaqweni besiyathengisa kuzindla zokuthi udaka lezimali zihambiswe esikolweni. Nanje eZimbabwe kunzima, abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevuke idlozi ama-headmasters. Isikakhulu kakhulu kakhulu ikhanda iFatima lipanando, iFatima ekhonapho baxotshwa daily daily. Abantwana abadala sebeyeke ukuthi abantu bahambe esikolo ngoba headmaster wangikhona lo kuthiwa ngungoni lawo. Ingathi sevukelwe ngamadlozi ngokuxotsha abantwana insuku zonke. I-government ayizama ukukhangela khonapho, ikhangele ngikho abantwana begcina sebethuna emgwaqweni. Ngabona lo abantu ababedingisa izimvu, ase sebeyekele siye abantwana beFatima popa ngoba ama-headmaster angikhona kumbe ngxenye bambise iFatima khonaphana engxenye kulishona. Bafisa ukuthi abantwana besiNdebeleni bakhangelisise kakhulu babalwana kuthiwa ngungoni lwana eFatima lapho, bemkhangelisise kakhulu. Ngiyabonga ngkaivule incwadi yami le ngicane ivule. Ngiyabonga sibiliwazi, ngiyabonga sibi beStudio 7. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu Lina, balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe leUkraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kweleUkraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina, njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina, ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi iyehle eChina kanye. China abachayeli bendiza mchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indiza mchina abeChina besithi hayi i-crew yendiza mchina ingahamba, kodwa indiza mchina ingasala. Ibasala ngiyathemba beyigobla. Kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ma-tactics. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned. Akula pilot obakade ezabadubula bheki. Ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo, ngabe udubulile. Kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot, lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters, akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence. I-Russia yiyo nje phonga ukuthi kuseduze, kodwa is clear ukuba into eyenzakale ku-international waters. And bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakala.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na, kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu. Kodwa lakho singakwazi okungaklophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo. AmaRussia lawo athe khangela abona ukuthi kulomtshina nje abangawudlalisa. Lokhu okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games. AmaChina lawo ayesekwenza lokhu, kodwa lapha AmaRussia abone nje i-toy izihambela, athi mana sizithathele.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ikhona pha kwele Melika. Singakagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe iza kwakha isikolo esitsha kulandela ingozi yenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gandela.